ngaqala sango 2012 ikhona lapha engathi ngakhona ubuphepheli lapha ngo 2012
singathi ke kusukusela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje impilo yakho imenjani
hayi eqinisweni impilo ithintile sibili ngoba uhulumende weBrithani nxa esalungisa indaba yakho ekuba yisiphepheli bathi ungasebenzi so uyabuphiwa imbijana nje i-allowance abayiphayo imbijana eyokuthi uphile ngayo yona leyo and imali yakhona igoqela impahla zokugqoka igoqele lokudla kodwa ayisimali eningi ngoba ngamashumi amathathu lesithupha just £36 and imali yakhona naleyo kuyabe uyophiwa ngeviki and kunengi uyabe ufuna ukuthi lawo ukwenze ngemali yakhona naleyo eqiniseni ukuthi imali yakhona hhayi ayinelutshwane so kuyabasomela ukuthi ubone ukuthi ibhajethi yakho uyazama ukuthi ikwane emalini yona leyo oyiphiwayo ngeviki
so-ke nxa kule muli ke uphila njani ngemali enjani
hayi kunzima bhuti angifuni ugqamba amanga ngoba ibingani ithe xaqambijana nxa kuwukuthi ule muli but uminista owe-finance solokho wakhatha amakhathi abanika ama-departments lawa imali yakhona isukelayo yakhathwa and so kunzima sibili asingiqamba amanga and kulama cases okuthi abantu abaningi abalemuli bagcina sebehamba kuma-food banks ukuthi bezame ukuthi beyengezelele ngoba eqinisweni imali yakhona ayikwani though of course nxa ukwi-system uyaphiwa indlu and indlu yakhona yibo ababhadala i-rent and babhadala ama-bills igasi lamagetsi kodwa imali yakhona oyiphiwayo yona leyo inlutshwane ayikwani kunzima sibili angifuni ugqamba amanga
wena singathi-ke uphila njani ule muli yini kumbe uyaziphilela nje
lo mntwana layo uyaphiwa yona leyo lawa amashumi amathathu lesithupha lami ngiphiwe yona leyo kodwa njengoba ngisitsho like khathesi sesikhathini somqando so izinto zalapha eBrithani ziyadula ukuthi kuyona leyo uhambe uzama ukudinga ijazi uzama ukudinga izicathulo abantwana umntwana uyakhula everyday izicathulo ziba zincane so kunzima angifuni ugqamba amanga akuchiphanga sibili kunzima